sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 1 kumpandula 2022 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje
isibuyile yalingana laleyo ama-private operators osokutshengisa ukuthi uZupco akasenzi imisebenzi owayekhayele ukuthi ulanda ukuzowenza okwenza ukuthi i-transport ibe lula, kodwa usefana laleyo problem ababesithi bazama ukuyilungisa.
UZulu usesole kakhulu inkampani yeZupco ngokukhweza imbhadalo yokugada amabhasi lemichova esebenza iphansi kwayo.
Apa eSouth Africa kunamapolisa kunabantu baba Home Affairs who are employed abaqashwe lonto ba they must come and check into ezinjalo. So akwazeli kuba kuphethe bangubani osesiqatweni kuthe lo muntu lo makeze azokwenza lonto le.
Abebandla eliphikisayo kwele South Africa ele EFF benelise ukuvulela abakwamanye amazwe ukuthi belantshwe eclinic ye Hillbrow namuhla ngemva kokwenqatshelwa kwabo ngabe Operation Dudula. I-United Nations isikhuthaze uhulumende ukuthi alungisise udaba lwegugurawundi. Umantshi wakobulawayo wale ukukhulula usiqokoqela Mphoko yena obotshelwe icala lokudlwengula umzukulu wakhe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. UZulu sesole inkampani kahulumende iZupco ngokukhuphula imbhadalo yokugada amabhasi lemichova esebenza iphansi kwayo. Abanengi bathi lokhu sokwengeze ubunzima abavele bebhekane labo ngenxa yokubhidlika komnotho. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Ubulawayo ukhala ngokuthi uhulumende usesenza khona lokhu ayekusola kwabezimota lamabhasi ayevele ezisebenzela ezimele engasebenzi ephansi kweZupco. Ilunga lenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Benny Moyo, uthi izakhamizi sezihamba nzima ngempela.
Thina njengezakhamuzi silokwethuka ke ngokuqansa kweZupco. Ukukhwela kweZupco akusela mehluko phakathi kwe-public transport kahulumende lale emshikashika, kugcine kufanana. Kodwa-ke thina sazi ukuthi uhulumende lo mlando ukuthi e-provide izakhamuzi eziya emsebenzini nge-transport ekhwelekayo, echiphileyo, abantu abayenelisayo.
Umkhokheli wenhlanganiso yezifundi eZimbabwe National Students Union, umnumzana Benon Ncube, uvumelane lomoyo ethi lokhu kuzakwengeza indleko yezifundi zemakolitshini labemfundo yaphansi ekuvulweni kwezikolo ngeviki ezayo.
Wathi yena uletha ngokuthi imali yakhona yena enye uzabe eyikhava njengohulumende, okusokusitsho thina sabe sesibhadala encane intengo ye-transport.
Isikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Themba Kuye Moyo, ethi iholo labo seliyaphelela endleleni.
Ukukhuphuka kwentengo yekaZupco kulombandela omubi ikakhulu kuzisebenzi mhlawumbe sithe zikahulumende, bese sibheka kakhulu kubabalisi. Ngithanda ukuthi nxa sikhangela indaba zokukhuphuka kwentengo sikhuphuke izinga okukhuphuke ngalo, bese sibuya sikhangela ukuthi laba abaholayo kuvele lokho ekume khonapho lokho kukhulu okwakuqala empilweni okumele sikunanzelele ukuthi ngibala TGS mhlawumbe ngithi bond.
Izisebenzi zezupco lazo zikhala ezimathonsi lozulu zisithi sezilenyanga ezimbili zingaholi. Isisebenzi sezupco umnumzana Methuseli Nyoni uthi isinqumo sokukhuphula imbadalo sithethwe kungacatshangwanga ngobunzima obuthwalisa uzulu.
Njengezisebenzi ezisebenza ngaphansi kwekampani kazupco, hayi sithwele nzima, siyakhala sibili, sibesikhalela uhulumende ukuthi ake ngenele sibili, sesile 2 months singaholi. So kathesi asisakwazi ukuthi senza njani, ngoba hheyi sesikwelede kwazwakala, sikweleda lapho ukuthi engxinye imali zabuya, kodwa hheyi xa usebenza ungaholi for 2 months kunzima. Kathesi izikolo ziyavulwa, so abantwana babefuna ukugada lesiyezikolo, so imali zakho siyazithathanga phi, and kuyabe kufunakala ukuthi ubhadale ngoba kozukhuphela kula sikwerede ukuthi abantwana ukuthi bazahamba ngesikwerede.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube uthi leli nyathelo lizadala inhlupho kuZulu ngoba lizabangela ukuqansa kwentengo yezinye izinto.
Abaningi akade begada bazakwehlile ukugada bahambe ngezinyawo, babanje inkunzi, batshaywa ngabantu, batshaywa izigebengu, kanti-ke leyo mandlana akade beyithola abantu isizamele iqathwe iye ekugadeni izimota. Singakhohlwa ukuthi abantu imali abayiholayo kayikhwelanga lokhu isemuva, ngakho-ke eningi yayo kumbe lonke iholo liselezaphelele ekugadeni uzupco. Kayikho impilo enhle ebantwini abaphila ngaleyo ndlela xa ngabe imali yabo yonke isiphelela ku-transport.
Izikolo ziyavulwa kuviki ezayo, abafundi abagadayo banakho ukuhlangana lobunzima ekuhambeni. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abebandla eliphikisayo kwele South Africa le-EFF benelise ukuvulela abakwamanye amazwe ukuthi belatshwe ekliniki ye-Hillbrow namuhla ngemva kokwenqatshelwa kwabo ngamalunga enhlanganiso ye-Operation Dudula, yona ethi abokuza kumele baxotshwe kulelo lizwe. UThuso Khumalo uyalandisa.
Afike ngasadlanga nkotshana amalunga ebandla le-Economic Freedom Fighters, EFF, ezovulela abakwamanye amazwe ukuthi bangene e-Hillbrow Clinic nxa befuna kwelatshwa. Umgcinhlalo webandla le-EFF eJohannesburg, umnumzana Aviwe Mdaniso, usole kakhulu kwenqatshelwa kwabakwamanye amazwe ukungena kulesi sibhedlela, wathi yinto abangasoke bayivumela iqhubeke isenzakala.
Apha eSouth Africa kunamapolisa, kunabantu ba-Home Affairs who are employed abaqashelwe loo nto uba they must come and check into ezinjalo. So akwazeki ukuba kuthethwe uba ngubani osesitratweni kuthiwe lo mntu lowo makeze azokwenza loo nto leyo, because lo mntu akaqashelwanga loo nto futhi akaqeqeshelwanga uba akwazi ukwenza loo nto leyo. So sina siyinhla ne-EFF sithi izibhedlela zonke mazivuleke.
Kodwa ke labe Operation Dudula bafike besidlamalahle besithi akekho oyelinye ilizwe ozavunyelwa ukungena kuleyo klinika. Umgcinhlalo wenhlanganiso ye-Operation Dudula eJohannesburg, umnumzana Siphiwe Shabangu, uthi abalandaba loba umuntu lencwadi esemthethweni emvumela ukuba kwele South Africa kumbe hatshi, abasafuni kuminywa ngabantu bokuza ezibhedlela zona esezithwele nzima ngokwandelwa ngabantu. Esibhedlela seKalafong ePretoria, amalunga e-EFF la-Operation Dudula abambane ngezandla kuba ngabantu bokuza. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Emmanuel Gift Banda utshele Studio 7 ukuthi njengezizalwane zeZimbabwe bakhathazeke kakhulu ngokwenqatshelwa ukungena isibhedlela lenzondo okukhanya ibhekiswe kuzalwane zakwamanye amazwe.
Bekungamelanga ukuthi sicine sifika kulesi sigaba, ngoba i-leadership yethu across the continent, SADC, United Nations, i-AU wadumela ukuthi kube siyakhuluma yakulungisa konke lokho.
Umphathintambo wogatsha lwezempila kahle umnumzana Jophahla wethekelele isibhedlela seKalafong wathi uhulumende akavumelani ngitsho lakancane ngokuphazanyiswa kwenhlelo zesibhedlela. Ukwenqatshelwa kwezalwane zakwamanye amazwe okungena ezibhedlela kuqale ngemva kwenkulumo yokhokhela ezempila kahle sabelweni seLimpopo unkosikazi Poppy Ramathuba uphume kumabonakude ekhahlameza isigulane esidabuka eZimbabwe ebesizodinga ukwelatshwa kwele South Africa. Ngumele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingutuso Khumalo.
Umthethwandaba kaMantshi kobulawayo namuhla wale ukukhulula usiqokoqela Mphoko indodana yowake waba ngumsekeli kamongameli weZimbabwe umnumzana Phelekezela Mphoko. Usiqokoqela ubecele ukuthi akhululwe ngemali yesibambiso ibheyili kulandela ukubotshwa kwakhe izolo. Esetheswa icala lokudlwengula umzukulu wakhe oleminyaka elithumi lambili 12. U-Ezra Chisa Spanda usipha lolu daba.
Umthuthisi Akumen Kupe utshele umthethwandaba ukuba Umphoko wadlwengula umzukulu wakhe kusukela ngontulikazi kusiyafika ke uNcwabakazi lonyaka. Ukhuphe uthe Umphoko wetheswa elinye njalo icala elokuthi wabaleke enkambeni yamapholisa e-Hillside Police Station kobulawayo ngolwesibili kulandela ukubizwa kwakhe ngamapholisa. Unina umntwana ulandisa ngesehlakalo sakhona.
Sahamba eplotini kobabomncane Umphoko and then uma basibe si-advise ukuthi sihambise umntwana e-checkwa. Ngoba ubhuti wami wa-acta ngenye indlela uma ngifika wambuza ukuthi mbanonika i-approval ukuthi ngibuye endlini yakhe ngingamtshelanga. Waye ngifika eGoli vele ngingamtshelanga ukuthi ngiyabuya. And then wasesithi kimi ngiyam-ambusha, waye ngim-ambusha vele wayenza nje isini yokuthi ngagcina siba suspicious. Ngangi-check-a umntwana ntambama ngithole ukuthi iphenti lomntwana ligcwele igazi. And then maligcwele igazi aya e-UBH kuyachekhwa umntwana sathola i-doctor sithi umntwana udlwenguliwe many times vele. Sambuza umntwana lo dokotela umntwana waqala eyala wathi yena ngcono ahambe ejele umntwana. So after sesiphuma ngithi hayi ngizokuthiya emaphoyiseni akula problem. Umntwana wathi hayi mama ngcono ngikhulume sibize udokotela. Udokotela wasekhuluma ukuthi hayi umalume wathi ngingakhuluma uzombulala vele ngingakhulumi nguyongigcinileyo ongenzela everything.
Unkosikazi Gugulethu Mphoko unkosikazi kaSiqoqela ukhalezi madozi umkakhe valelwa entolongweni.
Kubuhlungu kakhulu ngenxa yokuthi into leyi it's been proven by the medical report ukuthi akayenzanga. Kodwa now because there are other forces that are pushing ukuthi avalele, at the end of the day we have to trust ukuthi ama investigations le system above all uNkulunkulu take control ukuthi kucace. Ngoba clearly ama statements abhaliwe ngama ngumama lo mntwana le medical report ngamanzi lamafutha akuhlangana.
Amazwi kaGugu wachazelwa ngunina omncane kaSiqoqoqela unkosana Sigqobisile Sibanda uthi Umphoko kalacala inzondo nje eyenzakalayo.
Hayi, indaba leyi sizwisa ubuhlungu kakhulu. Sizwisa ubuhlungu ngoba kuyakhanya nje ukuthi yinto nje eframeweyo by someone olama-agenda zakhe that we don't know. I think umthetho kumele uthathe istep according to amaphepha. Amaphepha azikhulumele ukuthi akulalutho olukhona. Ungakhangela i-medical report, ukhangela ama-statement, ama-complainings, awuhambelani.
UMantshi uMakdzira uthe Umphoko ucatshangelwa ukuba wadlwengula umzukulu wakhe kathathu. Ulakho ukubaleka engavunyelwa ukuhlawula isibambiso se-bail njengoba wakwabaleka. Kodwa-ke iqotha likaMphoko umnumzana Thabekhulu Dube uthi sephanyeka udaba lolu ku-High Court ukuyacela ukuba Umphoko aphiwe imvumo yokuhlawula isibambiso se-bail.
Umthetho is simple. Kumele silandele i-procedure i-third schedule offense i-rap. So sesizamile i-consent basiyalela i-consent because of khona ukuthiwa wazama ukubaleka. So the only avenue sisele ukuthi si-applyele i-bail from the High Court esesikuzama kade sikwenza amaphepha amkhona ukuthi siyethola ibail eyayikhothi.
Umnumzana Siqoqela Mphoko usevalelwe ejele yaseKami njalo ukhalelwe ukuphenduka emthethweni ntaba ngemva kwamaviki amabili mhla ka-15 Mpandula. Ngiyimele Studio 7 koBulawayo, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Ikhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission isikhuthaze abantu ukuthi beqhubeke bebhalisela ukuvota esigabeni ezithiyeneyo zelizwe kanye lakumibuthano efana loweZimbabwe Agricultural Show wona osaqhubeka. Ithi njalo asebabhalisayo kumele bahlole imininingwane yabo njalo belungise lapho okungaba konakale khona. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele siphathamandla esibona ngezokhetho kubandla leTRC unkosikazi Ellen Shiriyedenga.
Njengebandla siyayibona imisebenzi eyenza iZEC ukukhuthaza izizwalane zaseZimbabwe ukuthi ziyehlola amagama abo kuvoters roll njalo lokulungisiswa ngabe kuphambanisekile kustendi sabo eseagricultural show eZimbabwe. Siyabona imisebenzi leyo kodwa nje njengebandla sithi hayi uhambo lolu lusalude kakhulu nxa sikhangela ukuthi balutshwane abantu baseZimbabwe abazafinyelela ku agricultural show yona leyi ikakhulu abanye abahlala kwezigabeni ezingaphandle kweHarare njalo sikhangela ivila laba baseHarare ukuthi indleko yokungena kuagricultural show ngayisoze abasoze beyenelisa abantu abaningi. So yikho nje siyakhuthaza izeku ukuthi uhlelo lolo lokhuthaza abantu kaluhambe ezigabeni zonke ezelizweni lakumahodi wonke elizweni bekhuthaza abantu njalo kube lenye i-voter registration blitz lapha iZEC izahamba ezigabeni zonke kumahodi wonke iregistisa abantu ukuthi bevote ngoba siyazi ukuthi uhlelo lona lokuregister ukuvota lusasekhona kodwa inkinga yekuthi kukhatshana abantu sokumele behambe imimango emide kwezinye indawo bahamba ama 100 kilometers ukuyabhalisa ukuvota. Yikho nje sikhuthaza iZEC ukuthi kayifika yenze enye voter registration blitz ilanda abantu ezigabeni lapha abahlala khona ibabhalise ukuvota.
Unkosikazi Ellen Shiriyedenga ubona ngokuqhutshwa kokhetho kubandla leTRC. Ikomiti ye-United Nations ebona ngokulwisana lodubo lokubandlululwa kwabantu ngemihlobo, i-UN Committee on Elimination of Racial Discrimination, ithi iphatheke kabi ngokufuthelana okulokhe kukhona eZimbabwe phezu kodaba lokubulawa kwenkulungwane zabantu esigabeni se-Midlands leMathebeleland nguhulumende ngesikhathi seGugurahundi. Le komiti yethulela umbiko ngemva komhlangano oqhutshelwe eGeneva kweleSwitzerland ngeviki edluleyo lapho kwaphathwa khona lolu daba. Umphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi watshela lomhlangano ukuthi akula muntu ozabotshelwa icala leGugurahundi ngoba bonke abadala amacala baxolelwa ngowayengumongameli uRobert Mugabe. Kodwa i-UN ithi ikhathazekile ngokuhlukuluzwa lokuvinjwa kwabantu ngamapholisa nxa bethe babuthana bekhulumisana ngalolu daba kumbe bekhumbula labo ababulawayo. Inhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu isike yavinjwa ngamapholisa ukwenza imihlangano ngalolu daba kanti lamabhakane eke yawafaka eMidlands laseBhalakwe ikhumbula ababulawayo lazo zathi lawo adilizwa. I-UN ikhuthaze uhulumende weZANU-PF ukuthi avumele abantu bakhulume ngalolu daba kuthi i-Peace and Reconciliation Commission layo iqhube inhlelo zokukhumisana umlotha kuvezwe iqiniso ngeGugurahundi. sixoxe lo kansila webandla le TCCC kobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu.
Uyadanisa ukuthi ngemva kweminyaka leyi uhulumende weZANU-PF wabulala abantu ngesikhathi sombhuqazwe seGugurahundi. Lakathesi iqiniso kalikaveli, njalo abayenza lokhu lokhu behamba bekhululekile, abanye sebaze bafa umgabe sekusela abanye umnankagwa labochiwenga. Kuyinto edanisayo kakhulu, njalo lokuthi abantu kabavunyelwa ukuthi bakhumbule izihlobo zabo ezabulawayo ngesikhathi lesi. Siyananzelela ukuthi ibhiji likaZulu lalikhumbuleke khathi lesi sabulawayo sabantu. Siyakhe-ke ibhakani-ke lokukhumbula labo bantu ebhalagwa lakwezindawo ezijiyeneyo, kodwa uhulumente weZANU-PF ahamba ayedilisa bangathi bayenza umhlangano ukukhumbula lolu suku, amapholisa abatshaye kudilizwe le mhlangano. Kuyinto edanisayo kakhulu. I-United Nations alayo-ke ikhomithi sekubonile ukuthi okwenziwa eZANU-PF akuqondanga, sokuyisikhathi sokuthi ingenele United Nations ibone ukuthi abantu bathola iclosure odaba leGugurahundi. Abantu abayiba bakubangela khona lokho iGugurahundi bayabotshwa, bahanjiswe emthethweni, kube yindaba esetshenziswayo ifike emaphethelweni ayo, ngoba yindaba ebuhlungu kakhulu. Abantwana bahlupheka, batholanga izithupha ngoba abazali babo bengekho, babulawa bebatshiya bebancane. Kuyinto edanisa kakhulu. Uhulumende kumele-ke angenele-ke abone ukuthi labo bantwana bathola izincwadi ezifunakalayo, kanti laba babangela khona lokho bahanjiswe engalweni yomthetho, umthetho uthathe indawo yabo.
Uhulumende kaMnangagwa, kukhona yini esingabona ekwenza ngendlela ehlukileyo elandela izixwayiso ze-United Nations?
United Nations kumele iqinise fawunyawo phansi indaba leyilungisiso, ngoba uhulumende ka-Emmerson Mnangagwa leZANU-PF singamboni ethatha inyathelo elungisisa udaba lolu. Sikhumbule phela ukuthi uhulumende kaMnangagwa yibo ngesilungu esingathi ama-perpetrators, yibo phela abakhokhela lowo mbhuqazo kubulawa abantu. Yikho ukuthi sithi bona ibazalungisisa lolu daba, kubhadalwe labo bantu ababulawele izihlobo, kubotshwe labo bantu ababulalayo, soze sikubone kusenzakala, ngoba phela yibo abakwenzayo uMnangagwa leZANU-PF.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngukhansila we-TCCC kobulawayo. Sixoxe njalo lelunga leZANU-PF umnumzana Believe Gawule.
Udaba leGugurahundi Gomori udaba sile olukhona sile, kodwa-ke ekhona ukuthi umongameli welizwe uPresident Emmerson Mnangagwa kube nendlela yokulungisisa ezinye izinto ezawonakalayo ngesikhathi ezabangelwa kumo weGugurahundi. Ikakhulu ngakutshela nje ukuthi okokuqala, for the first time ihulumende kaMnangagwa sithathi se abantu amabhetibhethu bonke, kungakhathalekile ukuthi ngubani okade vele ngalabani. Indaba yokuthi abantu bona abanye bakhona abagoqelwayo ibona babengalabazali ababangelwa yimumo weGugurahundi. uMnangagwa kazange aluvale udaba leGugurahundi, kodwa njalo kaluphelanga udaba leGugurahundi, lisakhangelwa lisezandleni ezinzula. Sikhuluma sinje kule nto ezenziwayo ukuthi izindlela zazo zifinyelele kwizigaba ngumva amakomiti azo zifinyelele ebantwini, zizwe ukuthi abantu bonabo abayibo abawonakalelwayo kuma-readings analawo ayimathebelelendi, futhi bona bathini ngodaba lolu lithunywa ngohulumende.
I-United Nations ithi abantu kumele bavunyelwe ukuhlangana bekhulumisana ngalolu daba, njalo bekhumbula labo ababulawa ngesikhathi seGugurahundi bengahlukuluzwa nguhulumende lamapholisa, okuyinto esesike sabona isenzakala kwabanye abagoqela abenhlanganiso ye-ibhetshu likaZulu. Uthini ngalokho?
Imizamo yokuchazela lolu daba nkomo ivele yona imihle yonke ayibuye, kodwa ayize kubo lobukhokheli bomdabu. Abantu abalembono yabo etshiyeneyo laloko kwenziwayo abayikhulume kuwona la makomiti azabunjwayo inkokheli zomdabu ukuthi hhayi, lapha thina njengabantu sigcine sawonakalelwayo sifuna ubani into le ikhokhelwe, kube lakubani phakathi, kube lakubani phakathi, kube lakubani phakathi. Ngibona ngathi akula nto engahlupha laphana. uMnangagwa umlalelayo, uPresident olahle elalelayo, umongameli welizwe uPresident Mnangagwa ungumuntu laye ozifisayo ukuthi yikho olu daba lolu elubamba olwabangonakala ngesikhathi sikamgabo umgabo walutshiya nazakanilungile. Njalo ama-inhlanganiso zindawo obhethi likaZulu, iy'nhlanganiso ezilala eziyame khona Umnumzana
Pilif Kaule Lilu ngalezanu PF. I-United Nations ikhuthaze leMelika lona ukuthi lichiyane lokuhlukuluza abantu abansundu ikakhulu behlukuluzwa ngamapholisa amhlophe. UZulu weZimbabwe ohlala kwele South Africa ulokhe ekhala ngokukhahlanyezwa. UGibbs Dube uxoxelo mnumzana Timothy Ncube umkhokheli webandla leZimbabwe African National Congress kanye lomnumzana Joseph Chuma owezano PF. Uncube usungula lingxoxo.
Hayi, ukulwa elizweni labantu Mr. Gibb sebesigcine iminyaka eminingi engaka angeke kusize ngalutho. Inkalakatha noma kunzima kangakanani la eMzansi i-perseverance ukubekezela akubekezelwe nje. I'm sure njengoba kulesiphithiphithi singaka amso labadala labo babhekile ngiyethemba ukuthi into yoshoshilungiswe because uma sithi siyabheka thina everything is just getting out of hand ngapha ngabomthetho ngapha ngama vigilant groups so amaZimbabweans okwamanje basenkingeni kakhulu bayafuthelana angifuni ukukamba manga
ye sibuye kwegolide soke abantu balwe khona ngale kumbe babuye ekhaya
sokufuze ukuthi ukomplimentwane wonke umuntu akomplimentane sonke sakheni. Ngike ngakhuluma kwenye iforum ngisithi kona ama fundamentals okuthi umkhono uvuke maningi kodwa mina ngihlala ngwa summarize abe mathathu. Ngihlala sithi i availability of water, availability of electricity and the availability of food transport infrastructure, be it roads, rail kumbe air, are so fundamental ukuthi umkhono njani uvuke noma unxa kulomuntu ofuna investor ukhangela izinto zona lezi ezintathu kakhulu kakhulu nxa zilungile lezi zinto ezintathu kuba lula afake imali yakhe ngoba uyabe kwazi ukuthi kuyabe kule efficiency in return of investment. So uhulumende kathesi lo uyenza khonokho khonokho sibili okumele ngabe kwaqala ukwenziwa kudala khangela amadama akhiwa khangela i-electricity improvement yenziwa imigwaqo iyalungiswa. So konke lokwana yizinto ezayo ukuthi umkhono uqala ukuvuka. Pho-ke into esifunakala manje ukuthi wona ku-politics ngale. Singayizinto kwalo ofuna ukugwajisana. Ngoba uzabona abanye besithi unabantwana tinodila jeja, kuthi asithele inhlabathi, sishwala singadleki. But at the end of the day, sithwalisa abantu nzima.
Ye, baba Ncube, uyamuzwa uyakhuluma lapho golide. So-ke kwini ongenza ukuthi wena unje ubuyele eZimbabwe ukuthi sembuyela mina? Ape kholi sokushubile.
Iphi ngisezinhlelweni zokubuyela ekhaya. Njengoba ngisezinhlelweni nje ngiqina kakhulu ekhankasweni lezenki on the ground. Na izolo laphana ikhona enye into engasakuphendulanga yona. Lesikhathi uthi kimi kulabantu abapromise abantu ama project akhona ngale noma bengabuya sokulama project in place for those that are willing to go back home. Of which lapana into yabo leyade ikhuluma leyana bathi abantwini silama project ozani mabantu sebefikile sebecheka ukuthi wena isibongo sakho ngisakubani iproject awuyitholi wena isibongo sakho ngisakubani iproject uyayithola. So into ezifana nezo tribalism thina siyiZimbabwe African National Congress asihambisani nakho konke khona lokho.
Well akuvela kulunganga ukuthi sikhethane ngemihlobo kumbe ngezibongo. Kuyinto embi kakhulu yona leyani. Kufuze abantu befike esigabeni esokwazi lokuvuma ukuthi hayi noma lo engwako amandishe lo engwako mkandla singabantu bane kuphuma igazi elifananayo sidalwe nguNkulunkulu oyi-one. Ngibona kathi singaphila njalo izinto zingaqala ukusihambela kuhle ngoba at the end of the day Mthembu okuyinto lokho okokuthi wena lishora mli Ndebele okuthi wena mbe wena ukuzana uPF mbe uTriple C kumbe uZenk akuncedi into lokwa. Into emqoka kakhulu ikuthi kona ungumntwana weZimbabwe yindlela omele ngabe siphathana ngayo nale.
Umnumzana Joseph Chuma ngowezanu PF ubexoxa endawonye lo mnumzana Timothy Ncube webandla leZimbabwe African National Congress. Likhumbulelo yalandela uhlelo lwe Live Talk lapho esikhangela khona udubo lokusetshenziswa kwezidakamizwa. Kwanele mthwaka zomuhle olivalelisayo. Ngontungamilinkomo, nkololo gwana wa matukandula.